kwezinye indawo ama polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu. Kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona. As a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials. And then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga. Kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanye ukhetho luqhubeka kuhle.
Ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya, ungathi izindala zombili yini umnumzana odinga lo mnumzana Ruto, kumbe hayi bakhona labanye laba abazisondeza eduze? Libona abantu bethakazelela bani kakhulu?
Ye, eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister uRaila Odinga lo current deputy president uWilliam Ruto. Yikho nje sibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni. Indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo, hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxakuxaku kuyawela ngapi.
Ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya? Siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo, khona ngapho-ke kunjani njalo kulodlakela yini?
Ye, nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi, hayi kwehlukile kakhulu. Into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo, and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-SCT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba lama complaint kumbe insolo abazilethayo, and kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before. Lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi bandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa luku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, laye waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba le nsolo ikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa for example kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kuloyo kudonselwana ngakhona lokho even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi i-IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi i-equipment epheleleyo kumbe ama-electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi ingakhampeni lapha, bobabili bebesabalalile izwe lonke, akulandawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu